Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-17 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amakhansila ambalwa elizweni phose lonke jikelele.
I-leadership ngendlela ebehave ngakhona kukhona esingakutshelwayo from i-recall yakuqala ngolwazi lwami loluncane olukhona ngabe ngempela into ekhulunywa ngobabuchaba ayikho
kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi aseqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhlazi ku-9.
Sesiqalisile ukukhankasa and into esijabulisa kakhulu yukuthi abantu bempophoma abadala bayavuma and sebelimelelila.
Gambe luzaphetha njani udaba lokuxotshwa kwamalunga edale lephalamende lamakhansila?
Uchabangu uyasetshenziswa yiZANU-PF. Uchabangu uyasebenzela iproject yeZANU-PF. So uchabangu uzabaxotsha bonke ama-MP nama-councillors e-CCC ne-Senate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amanye njalo amakhansila ambalwa elizweni phose lonke jikelele kulandela isicebiso sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi nguye unobhala jikelele webandla le-CCC. Amanye amakhansila abikwa exotshwe ngesikhathi esemhlanganweni yokulungisisa amadolobho awo. Sixoxele isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngeshwa ke bengingakakhulumi laye unobhala ukuthi ngimbuze ukuthi laba bathi bona bekungamelanga ukuthi baphume ngoba angibazi lokubazi. Sokuthi ngabe umbemephi kulamagama bese ngithi ubani lobani ngoba ngingambuza lowo mbuzo uzombuza ukuthi baphi bese ngiphendula ngithini. Uzokwazi ukuthi lokho engihlala ngikutshela khona. Unfortunately I saw decision yami angikho lalawa ama-decisions mayesenziwa. So angilamagama angazi lokuthi kuphume bani kwasala bani. Sokuthi ngabe akukhona lawo magama then bese ngiyamforwarda ukuthi kulobani bani othize indaba ithini.
Manje kukhona yini okungenziwa ikakhulu kulabo abanye ababe besithi bona kungamelanga basuswe baxotshwe kumakhansili?
Hey msakazi, hayi nami ngilapha ngididekile and ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi kanti kwakhala nyonini ngoba phela i-leadership ngendlela ebehave ngakhona kukhona esingakutshelwayo from i-recall yakuqala msakazi ngolwazi lwami loluncane olukhona ngabe ngempela into ekhulunywa ngobabuchaba ayikho. Angithi ubabuchaba usekhulumile wathi i-leadership ivumelana layo into abayivumelenele njenge-leadership ngempela mangabe into ayikhulumayo kayikho ngolwazi lwami oluncane bebezogijima baye enkantolo ake sithi akuqala records abathethe by surprise bezohle bagijime baye enkantolo bethi hey nangumuntu lokhu akukhulumayo thina sinjani asikwazi. Ngisicela ukuthi inkantolo injani ilukhangele oludaba iluxazulule. On the basis of that bese befaka ke interdict. Angithi uyabona ibisiyama yonke lento manje angikwazi phela ukubafundisa lezi zinto bengabameli bebaningi kangaka kodwa babamile nje bayabuka nje yonke lento yenzakala into abayenzayo phela lokho bethi hey zani lokhu hey ubani banifazi abantwana bayaphela. So ayangazi ke msakazi ngiphelele nami ngikhona la ngiyazibuza nje ngiyaziphendula ukuthi ngempela akuseyisikhathi yini ukuthi simkholwe babuchaba ngumayeda hayi yena le leadership bayavumelana into abayenzayo abaphikisana ngoba phela awuzukuntshela ukuthi even lay case epostponed ngolesithathu yafakwa ngomvulo lozayo akuyona icase yokuthi babuchaba ngu akuyena unobhala into imposter njengoba behlala betsho kwathini hayi yikesi yokuthi ba challenge ama recalls uyabona manje awazi phela ukuvela challenge ama recalls because angumphumela wento kanti kumele uchallenge yona into le so ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi yi leadership enjani le umzalo njani ongaphelelwa ngabantwana baphele baphele bonke elokho egijima ekhuluma ngale ndathi ayesibhedlela exactly laba bantwana bazothola khona usizo.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Tshabangu ozithi nginobhala jikelele webandla lesiCC. Kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi aseqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhlazi ku-9. Abaxotshwayo laba bathi balithemba lokunqoba ngoba uZulu ethukuthele ngokuxotshwa kwabo ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Sixoxe lomunye wamakhansila aqotshwayo umnumzana Donaldson Mabutho owempophoma kuward 9.
Salubonani, salubonani Zulukandaba, mthwakazi omuhle. Ye, ngoka Mabutho okhulumayo ke inkokheli yomzabalaza. Ye, sesiqalisile ukukhankasa ngokhetho luzamhla ka 9 December, into esijabulisa kakhulu ukuthi abantu bempophoma bayazi inkokheli zabo, bayazazi inkokheli zabo. Abadala bayafuma. Ende sebelimele ilanga lelo ngoba bazonde baganunwa wabo ngento eyenziwa nguTshabangu. So balindele nje ilanga ukuthi bekhulume, befake ke istatements zabo ke ukuthi hayi thina inkokheli zethu siyanjani, siyazazi. We are very happy, siyajabula kakhulu ngosekelo esilutholayo phakathi komuzi wempophoma.
Njengoba sesike sezwa umnumzana Tshabangu esithi yena ulakho ukuya tetwandaba ukulivimba ukuthi likhankase lenelise njalo ukuthi livotelwe lina likuthatha njani lokho?
Hayi vele uTshabangu andiyakwazi ukuthi ngumuntu esithi ligabazi nako sekumeluteke ehlolisiswe sesenguTshabangu yena lwana umfowethu esimaziyo yini kumbe vele senguTshabangu osobu lomunye umoya esingawuzwisisiyo. Kodwa hayi sibuyela ke endabeni lamboni elamandla okuthi lokho engakwanisa ukuthi ekwenze ngoba lingakhangela ukuthi last times zami ukuthi sivimbe abantu ukuthi bengangeni njengama double candidate kukhetho oluphelile olusanda kuphela lolu si sahamba lati ekantolo previous election sizama ukuthi simise ukuthi abantu bengancidisi ngetikiti lethu indaba leyo ngiyakwazi ukuthi liyakwazi ukuthi yahamba njani so ikantolo eyahlala ngaleso sikhathi ke yasethe sithi yipresident nxa ababalayo kumbe amagqwetha abazi ngezomthetho so lokho hayi ngamadlwana uyadlala sibili imbuzi ngazali ingazali ikhanka lengwe ingahijwa ngamanzi sibili kuthe nje ilanga seliyamjonela ubhuru wami lo nxa lingananzele into ezenzakala ngayo ye isikhathi sakhe sike saba khona sibili waduma wayenza lokhu lalokhuyana kodwa ke ama citizens ammelele abanikazi benkokheli bamlindele ukuthi bemtshengise mhla ka 9 December ukuthi inkokheli zabo bayazazi. So lokho hayi njenge citizen yelizwe uyavunyela ukuthi egabaze nje siye emakhodi esenzayo ngoba tini kantolo yenomination yavuma yamukela amaphepha ethu ukuthi sincidise ngetikiti lethu le Citizens Coalition for Change ndakulanto ezasimisa kanjalo yena engazama enze hayi kaqhubeke siyobona phambili topela tobona.
Lo ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ongumunye wamakhansila axotshwa kubandla lesiCC kodwa osancintisa emele impophoma kuward 9. Kunjalo nje amakhansila ayisichiya ngalolunye 9 awedolobho leHarare ngabanye bamakhansila axotshwe ngumnumzana Sengezo Tshabangu izolo. Intatheli zindaba eStudio 7 umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Incwadi zokuwazisa amakhansile aweHarare ngokuxotshiswa kwawo ezikhundleni nguTshabangu zibikwa zifike ngesikhathi eqhuba umhlangano wokuzama ukulungisa inkinga ezibhekane nedolobho leli zokusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera. Amakhansile lawa athi kuyadanisa ukuba kungelani lokuba idalele High Court lapha isinqumo sokuba kumise ukuxotshwa kwamalunga lawa udaba lolu luze lwahlulelwe emthethwandaba. Omunye walabo abaxotshiweyo ngukhansila Danford Ngadziwore othi
obviously I'm the chairperson for SMS committee. As the chairperson, I'm the one who is supposed to, I'm the one who carries the vision of the committee, and I'm the one who is supposed to implement the policy that has started.
Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khalipani Phukeng uthi amalunga lawa axotshiswa kungakwethulwa isinqumo somthethondaba waphezulu owe High Court.
Incwadi ze-recall besezihambile ikubone ama MPs anamu 13 ephumile.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza lebandla le-People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi wethesa ibandla le-ZANU PF umlandu wokudlala indima enkulu ekuxotshisweni kwamalunga awe-CCC ezikhundleni.
UChabangu uyasebenzela iparty ye-ZANU PF. UChabangu uyasetshenziswa yi-ZANU PF. UChabangu uyasebenzela iproject ye-ZANU PF. So UChabangu uzabaxotsha bonke ama MP nama councillors ACCC nesinet ngoba uChabangu uyasetshenziswa yi-ZANU PF. Kufanele athathelwe amanyathelo athile ukuyenzela ukuthi ayekhe leyi into ayenzayo yokuxotsha ama councillors nama MP.
Kodwa isikhulumeli se-ZANU PF umnumzana Farai Marapila uthi ibandla lakhe alilani lakho konke okukhulunywayo lona seliqakathekisa ukhetho lokudinga abazathatha izikhundla ezisele zingasela abantu ukuze lengeze inani lamakhansila elilawo elizweni.
ZANU PF would always relish and look forward to participating in democratic processes like elections, by-elections and so on.
Inani lamakhansila esexotshiwe ezikhundleni elizweni lonke jikelele okugoqela emadolobheni athi Bulawayo, Harare, Mutare, Gweru, Khwekhwe, Maswingo lamanye asefika amachumi phose ayisikhombisa 69 edale lephalamende. UChabangu sexotshisa amalunga angamachumi phezu kwamane 42. Ukuxotsha kwamalunga lawa ukutsho ukuba kungaphela ukhetho lwama-by-elections kunyanga ezayo mhlaka 9 Mbalakazi. Ilizwe lizakuba lolunye ukhetho kumnyaka ozayo. Ukusenjani abantu baqhubeka bebuthene esililweni sikamuye umnumzana Tafumane Masaya owayelilunga le-CCC othunjwe wabulawa ngempela viki edluleyo. Abemuli nabebandla lakhe ele-CCC bathi basamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba kwazakale ukuthi ubulewe yini i-post-mortem okumele yenziwe zingcitshi ezizimeleyo athi ezikahulumende andubana kuqalise amalungiselelo womngcwabo yona eqale ukwenziwa namhlanje. Umnumzana Tafumane Masaya uthunjwe ngomgqibelo ngabantu abangaziwayo abanakekelwa ukuba ngabacuphi abasebenza nsitha esemkhankasweni wokudingela ibandla lakhe usekelo ukhetho lwama-by-elections emzini wetafara mavuku lapho akade ehlala khona. Okolunye udaba, owake waba ngumsekeli kamphathi ntambo wezemali eZimbabwe umnumzana Terence Mkhupe ugwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka emithathu kucala lakhe lokugcila uhulumende ethengisa amafutha awe-diesel engabhadali imithelo yejuthi. Umkhupe ube ephiwe iminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha kodwa idale limkhiphele inyanga eziyisithupha. Umthethondaba wanquma ukuba ahlale ahlawule inkulungwane ezilitshumi lambili zamadola emelika $12,000 ukuze abisele $12,000 ukuze abisele enye imali ayigcila uhulumende. Icala leli walidala ngomnyaka ka-2017 lapho inkampani yemithelo welizwe eyezimbra yabamba imota zakhe emngceleni owechirundu border post zisithi zithwele amafutha awe-diesel kodwa kwatholakala kungamanzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Elemelika lithi umhlangano wenhlanganiso elawula ngokuthengiswa kwamatshe aligugu eKimberley Process awuqutshwanga owaqutshwa edolobheni le-Victoria Falls mhlazi ku-6 kusiya ku-10 awuzange uphume lezibopho eziqondileyo. Elemelika lithi alithabanga ngokungachazi indlela ezaphathwa ngayo amadayimani avela kwele-Russia kulandela ukuhlaselwa kwelizwe le-Ukraine ngele-Russia. Lona ele-Russia lamanye amazwe atshela umhlangano owenzelwe Victoria Falls ukuthi kungakhulunywa ngamadayimani akwele-Russia lanxa isisekelo sombuso we-Kimberley Process sikubeka sobala ukuthi kumele kukhulunywe ngamadayimani amazwe asempini ukuthi asetshenziswe njani. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzaphathisa ukungcwaba abantu abangamachumi amabili lambili 22 abafe engozini yokungqikilana kwemota yohlobo lweToyota Quantum leDAF emgwaqweni osuka eBaitbridge usiya koBulawayo ngolwesibili. Iphephandaba lobulembu eleNewZimbabwe.com lilodaba olokuthi umsekeli webandla leCCC unkosazana Blemo Blessing Ali wabulawa nguPius Jamba Mukandi. Umkandi lo ukhangelelwe ukugwetshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-27. Umkandi uyalandula icala lokubulala kodwa unina wapha ubufakazi enkantolo obokuthi nguye owaphosela isidumbu sika-Ali emthonjeni womuzi wakhe. Yena umkandi ubikwa isithi wabanjwa ngamandla ukuthi avume icala ukwenzela ukuvikela ezombusazwe. Uma manje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kustudio 7 yonke nje labalaleli bonke nje, kanti kambe umthetho uzabe khona na eZimbabwe? Ngisho lokhu ngoba i-High Court ikhulumile ukuthi lo sengezwe Thabanga akame ngalento yokurecola, ngoba abantu abavotela ama-MPs nama-councillor yithi ama-citizen. Kodwa ke nango uJacob Mdinda uyala abantu balokhu besaphikisana ukuthi lento yonke yadra nguJacob Mdinda. Yiyo phela into uMnangagwa wamfakela laphana, seyenza umsebenzi wakhekhe, akukho sengezo Thabanga. NguJacob Mdinda nguye why eyala, kanti uma benza izinto bade hayi agijimelana ekhoti, nayo ikhoti ikhipha isinqumo, Mdinda uyala ukusilandela leso simo. Mdinda nguwe oyi-enemy enkulu yama-citizen aseZimbabwe. Sizophephela kuphi bantu, siyahlupheka.
Studio 7 linjani basakazi? Linjani basakazi, linjani basakazi abasinikeza iindaba ezinhle, iindaba ezimnandi. Silibingelele. Bengifuna ukuphendula lo baba lowo akade kukhuluma odaba e-CCC, yibo abathumbanayo. Kambe ubaba lowo sibili uma ikhuluma inkulumo enje, uyazizwa ukuthi ukhulumane kumbe ukhuluma into e-right, kumbe yena uzibona e-right nxa ukuthi usupport izanu. Kambe abantu sho udubo olungaka kabaluboni, mhlawumbe kabona ukuthi abantu inhliziyo zibuhlungu ngenxa yohlupho abantu abakilo. Kakho umuntu ojabulileyo lapha eZimbabwe, la ambona ukuthi ukhona umuntu ojabulileyo eZimbabwe okwanileyo kahle sibile engqondweni, ngenxa yokuthi siyithole izanu lokhibusa lanamhlanje, lokhibusa lanamhlanje, lokhibusa. Hayi, ubuhlungu kakhulu. Studio 7, hayi, ngiyabonga.
Hey, sanibonani ku-Studio 7, ngiyabingelela. Okhulumayo ngoLimukani Sibanda waseSiganda, bona Ian ngomagwayi. Nabe into esicelo bantu bakithi, especially thina esingaphandle kwelizwe, athi kungani waye singake siphakame bakithi sihambe ekhaya siye kulwa nabo labantu bezane, siyeyituya thathe laba sekhaya situyituye, bazofa bazofa, sizobazosala bazosala. Maybe ilizwe lingalunga singakhulumi singaphandle ehlozi kaThixo, sike siphakameni sambeni ekhaya sonke, sibone bazosivulala besiqedekile sisonke. Sikhathele ngezane le bakhathele, siyahlupheka kungenxa yezane.
Studio 7 ninjani? Hayi, siyaphila. Khumsizulo Nicholas Moore. Kunesidaba esinye esiye safona lapha, sithi sona abantu be-CCC babulala nabodwa. Okay, hayi, siyavuma. Kodwa-ke umbuzo uthi wona uza kanjani i-government ivumela ukuthi omunye umuntu abulale omunye umuntu? Why i-government ivuma ukuthi bona labo bantu be-CCC ababulala nabodwa, why i-government ivuma ukuthi babulalane? Kuyiyo ephethe ilizwe. Angithi sisho kanjalo lesidakwa, umbuzo lakho-ke why i-government ingabophi-ke umuntu obulala omunye umuntu? Bona labo be-CCC ababulalana bodwa, why kungaboshwa-ke bona lo obulala omunye?
Studio 7, ngicela i-audio yami leli idlale basakazi, liyidlale njengama-audio wonke. uyabona lento okhunye olombathi ngumsaka lo umsangano hodwa lo okhuluma hayi ke fanele sothuba ibabo laba kuthiwa yifazi laba barepha abantu ukuthi bebavotele ngenkani labo DA labo ANC uyatsho ukuthi iDA labo ANC labantu bantu babe lamatafula labo EFF why yena bengayizanu or iTriple C bengandlala amatafula hayi ukuthi kula labo kuthiwa yifazi amasedi la hambe foste abantu ukuthi abavotele babheka manje babulala abantu ngenxa yempolitiki but batholani bona ma abantu laba sebefile bacanti baphela ngobumtsho la mna ngagolo wesikhava ngobubi ngade umgwado wetshewantu kwafela esihlahleni uyogcina enhlabathi nenyoni yandize ndize odwa usazegcina phakathi abaphapha abantu bezanu beqeda abantu betripisi uyogcina enkosokulu bazofa nabo
alisuti kathi linjani ngegazi labantu alisuti ngegazi labantu alisuti nina lizoyangaphi liqeda abantu kangaka igazi la upho kudla igazi ongalazi ngokulandela ukuthi wena udla imali estetsi kumbe ngiyani alisuti na abantu bezimbabwe liqeda abantu maseyo yini liqeda abantu ikuphola unyathe engalibophi
abantu abaningi bangadideka ma ngithi mina izanu PF has got the license to kill kunini bebulala abantu since from 1982 up to now lokhu bebulala abantu but not even one day lo yedwa nje umuntu wezanu PF okwathiwa ubanjiwe wamisa omthethwa ndaba wathiwa ubulela abantu but akhona amakhoto ICC whatever khona le mazweni kodwa babhekile abantu bayabulawa that's why ngisithi ba license to kill the people because nxa bebulala abantu abathonisiswa so ma sithini senzenjani sicathe kuphi ngale izanu PF le
yes ibingelele ku studio 7 sibingelele ku studio 7 yes yabizwa abantu be triple C bakhala nge MRP MRP ayikahluphande le triple C triple C kayehluphana nezanu PF eyiyo Europe ukhetho behlukana nje le MRP MRP lenhlelo zayo yodwa izenzelo kwayo labo kabazenzelo kwabo 23 years lokho lirobha abantu lisifuna ukukhipha izanu PF embusweni lirobha abantu bidlala ngabantu abantu be triple C kade silibhise ligxekana le MRP MRP lokho MRP lenhlelo zayo yezokwayo vela silandaba lani li inambani lekhuluma nochamisa ukuthi kukhitshwa izanu PF vele libandla bani elingela ama-structures loba ngubani uyafike ngena kuphilethi seyiseyilokhu ochaba ngoselingene walivoxavoxa selizimvava kalicedakali nabantu be-triple C lina participatani kokwenu lihlukane namanye amaphathi into elitshayelela phansi ukuhamba likhangela amanye amaphathi lihlukanelihle ukugceka izanu PF elitshontshela ukhetho iyesilezi yaba limvava selihlukene phakathi abantu bahamba bedojwa upromise imkhwanazi kade behlale egoli babuya bazodojwa sithiwa bangamaspokupeseni uchaba ngathi wathi sesikhulumeni se-triple C ivele yalila structure lelibandla le-triple C aso bandla lingakhiphi izanu PF embusweni leli aso bandla kumele abantu belithembe siyabona
linjani studio 7 linjani studio 7 mina nyamanga lapha kwi-studio 7 masangulo umuntu othiwa ngupukeni uthi uyisikhulumelo sikasecretary general lisekalirota usecretary general kulesikhulumelo esani upresident owangubani abathengwa izanu laba beqeda lapha behluphekisa abantu ezimbabwe abantu bavotelwe ngabantu babatshipa ephalamende bathi bayathaba bathokoza ngani kuyina kubathokozisa ukuthi laba abantu abakhe ephalamende bafisa kube njani ezimbabwe azama ukusihlonipha ngaphugeni lo chaba isihloniphe nini laba abacatshile ziyabazi ukuthi kukhona abanye abantu kuthukisile bafuna ukuthi abanye abantu bahlala bedubele lahlezi kuhle lidla yonkwento okufuna ngoba imali liphiwa izanu nondlangamandla wa-15
Mdingelele emsakazweni basakazi bethu abahle lundoda lo uChabangu lo la lubhururwakhe lo mkhulumelayo lo angazi njengalo isikhulumelo sikaChabangu lo umahambe edilize izinto kumbe uthi uyabuka ngimze izolekhuluma lapha ekhanye ehlanyiswa isinqumo lesi esikamdenda lo itongaleli lapha elokhu elirekhoda abantu be-CCC ukhalipha mpugeni lo engabona ungani uyabukwa vele kabukwa ngitsho ngento le yenzayo kabukwa ngitsho ngaze sihlanyise thini come to amavoti basala befanana lomonzora nje akula nto abazayithola ngaze behlanya nasethuswa umnyama wabo lo akula ncedo lokho kwinto ababekwenzayo njengophugeni lo bantu benkosi ngabe liyakwazi lapho abahlala khona lo bhururu wakhe nalo usengezochabanga ukuthi
sasibonani studio 7 labalaleli ye ngunhlanhla lo sevelile umfana wasenkayi yes uzwile umlayelo lapha ma-South Africa athi thina sigezi siyanuka amakhwapha kodwa basihlolela shemu phezulu kwamazwe wonke la lapha eSouth Africa kodwa amanyasa lamandawo lamachangane bekhetha thina abaZimbabwe ukuthi asigezi ngoba bala lathi amaZimbabwe asicela besihloniphe kancane abantu beSouth Africa asicela besihloniphe bakithi sabasweli bangathini nje sawonke bafuna konke wazobekhathele bafuna ukukhathalela phezulu kwethu hayi besihloniphe kakhulu bakithi siyageza kula muntu ongageziyo lapho omunye abengagezi maybe kakuyisimo yabengazenzi ama-perfumes lawo wonke ama-rolons yafaka phezu kwamanyasa lakhona lamandawo amachangane aze basikwatisa kabi shem basikwatisa okuzwayo siyabalalela lapha siyezwa into abazikhulumayo bakithi
siyabonga yizoke incwadi elisithumele zona ama voice note ku +12024650318 okwakathesi ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika
sokulamaviki ambalwa izisebenzi zaseBangladesh lapho kulungiswa khona izigqoko zitshengisele zifuna iholo elithe xaxa iziphathamandla zaleli lizwe zithethe amanyathelo alukhuni kubhubhe izisebenzi ezimbili ngemva kokuqhamuka kobudlwangudlwangu elemelika lisola ucuku olwenzelwe izisebenzi lezi nguhulumende weleBangladesh mhlazi ku-8 lwezi isikhulumeli sogatsha lwazengakhaya i-State Department umnumzana Matthew Miller wethula umbiko othi silokudana ngokubulawa ngamapholisa kukaRussell Howlada isisebenzi esileminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha njalo obemele izisebenzi kunhlanganiso ye-Somilito Garments Strikes Federation. Siphinde njalo sikhale lemoli yako Imran Hussein oleminyaka engamachumi amathathu lambili yokuzalwa obesebenza emafekidali owachiswa ngumlilo owalunyathiswa ngababetshengisela phakathi kwefekidali yeDakar. Siyaduduza imindeni yabo bobabili laba kunye lezisebenzi nje jikelele zakwele Bangladesh. Usikhulumeli Miller uphinde watshengisa ukukhathazeka ngocuku olusetshenziswa ekuncindezeleni ilungelo lezisebenzi labameli bazo. Embikweni wogatsha lwe-State Department osanda kwethulwa ngomumo weleBangladesh, lolu gatsha luthi ngaphandle kocuku olwesabekayo kweleBangladesh, kule mbiko ethi kulokuncindezelwa kwelungelo lenkokheli yezisebenzi ukuvinjwa kokuhamba-hamba abantu bekhululekile lenhlelo zokukhumisana umlotha wezisebenzi labaqatshi. Embikweni wakhe usikhulumi Mila uncume amalunga engatsha ezingekho kuhulumende esezifake imbono yokuthi iholo likhwezwe. Uhulumende welemelika kutsho uMila ukhuthaza ukuqutshwa kwenkulumo zokuvumelana iholo elilingeneyo ukuze izisebenzi zibe lempilo engcono ngesikhathi sobunzima. Kule komiti yokuxoxisana ngeholo kweleBangladesh elabameli bakahulumende izisebenzi lomqatshi emele ukuhlaziya izikhalazo zezisebenzi lokulondoloza ilungelo lezisebenzi. Uhulumende kumele avikele izisebenzi ukuze zenelise ukukhululeka ukuhlangana labanye lokuxoxa ngokukhwezwa kweholo kungela kwesaba lokwethuselwa, kutsho usikhulumeli Mila. Ngemisebenzi yethu kweleBangladesh sizimisele ukuthuthukisa ilungelo loluntu. Ukutshengisela kwezisebenzi locuko olusetshenziswe nguhulumende kweleBangladesh kwenzakala phambilini kokhetho olukhangelelwe ukwenziwa ngozibandlela ozayo. Ekhuluma ngokhetho umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department umnumzana Vedant Patel ugcizelele okuthiwo nguhulumende welemelika ukuze izifiso zikaZulu weleBangladesh ukhetho olukhululekiweyo luqhutshwe ngokuthula. Siyaqhubekela phambili sikhulumisana lohulumende, abamabandla aphikisayo, inhlanganiso ezizimeleyo lezinye inhlangothi zomphakathi ukubakhuthaza ukusebenzelana okungaphathisa uZulu wonke weleBangladesh.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Lusifike lusichiya ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake ehlukani ngesikhangela ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amanye njalo amakhansila emadolobheni amanengi. Kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi aseqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhla ziku-9. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olifisela impela sonto elokuthula igama nguChris Gande ngisithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuya ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, silazo njalo ntambama ngo 7:30 igama nguChris Gande.